Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezanu-PF lithi liqhobe kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho okumele kube lama-by elections.
So izanu-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yona ibi lama-MP lama-councillor khona akuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uzulu uyakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes.
Siphinde saxoxa lamanye amabandla ezombusazwe ngaloli daba.
Silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokhane sabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokho esiyakwenza khathesi. Khathesi sesifikile isikhathi salokhana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze.
Siza kuzwa impumela yemidlalo phakathi kweqembu lewangelele iNdlovu iyanyathela kwimidlalo ye-Division 1. Kanye neminye imidlalo.
Sina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla indlovu yanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizayo kanjalo, siyabe siziqila. Thina sisemsebenzini oqotho, sisibuyela la siyehlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle. Izikhona kuqalisa lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi liqhube kuhle ukhetho lwama-primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama-by elections, njalo lilungiselela ukuthi amabizo alabo abazancintisa alotshwe edale le-nomination court mhlaka 26 ngeviki ezayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo kanye lamalungiselelo aqhutshwa ngamanye amabandla aphikisayo azancintisa kulolu khetho.
Embikweni engakavezwa ngokusemthethweni libandla leZANU-PF, uNkosikazi Betty Kaseke ubikwa inqobe egwatsana ukuthi kukhansili kuward 34 uNkosikazi Ellen Mutuma laye wanqoba. Umnumzana Nigel Kaseke unqobe kuward 35 eMfakhose. Umnumzana Taurai Marembo waphumelela kukhetho lokudinga ozamela uMfakhose edale lephalamende. UNkosikazi Joyce Magweba unqobe kukhetho lweHarare Central. Ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kulolu khetho ngoba lisebenze gadalala kumnyaka eminingi edluleyo selokhu kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchaswa ngumnumzana Munashe Mdutsa omela abatsha kubandla leli ngobulawayo.
UNkosikazi libandla labantu ama-by elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe ingxaba ngxoza lokulwa nokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So izanu-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho yona ibi lama-MP lama-councillor khona akuzange kube lokuxotshana esikubonileyo ku-opposition. Yikho nje abantu bayakunanzelela njalo, uzulu uyakunanzelela khonokho. So hayi, silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes, ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenziwe nguhulumende kwa-comrade Emerson Mnangagwa, imigwaqo yalungiswa.
Isikhulumeli se-MDCT ekhokhelelwa ngumnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube uthi bayathokoza ngokubekwa kwelanga lokhetho okugcizelelwe ngowayemela iBinga North edayele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Lokhu okwenziweyo kakusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathina kwesikhathi esasivele siqanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe. Siye baphinda njalo lokhuyane sabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokho esiyakwenza khathesi. Isizathu ukuthi khathesi sesifikile isikhathi salokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze, sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe oseyifuna abantu bebelokhu bemelele kusukusela ama recall.
Umongameli wabeka ilanga likamhla ka 26 Mbimbitho njengelanga lokhetho. Embikweni okwazisa ngelanga lokhetho, umongameli wazisa njalo wabeka ilanga likamhla ka 26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulelo khetho edale le nomination court. Ukhetho lolu kwakufanele luqhutshwe ngomnyaka ka 2020 kodwa ladluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokulwisana lobhubhane le COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abalimi abahlaliswa kuChina plazini yaseGwanda bathi babhekane lengxaki ezitshiyeneyo ezidala ukuthi bengalimi ngokugcweleyo. Lokhu kuvezwe emhlanganweni wabalimi bedubane eThornwood East belomphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ngolwesine obevakatshele kulindawo ukuzohlolisisa isimo emasimini. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Omunye umlimi umnumzana Steven Nyathi uthi lanxabe lesifiso sokusebenza ngokugcweleyo akusavumi ngoba sebekhulile, kungakho kuyadingeka ukuthi basizwe ngamathalakitha ngesikhathi sokulima.
Uhlelo lwe-government abalwenzayo ukuthi silime ngokugebha lolo luhle kakhulu, lwenza ukuthi sithole ukudla, siyavuma. Kodwa kabasincedise lapho, basincedise, basinike at least njengathi iThornwood East yona le inje nje bayabona lapho ukuthi ugovernment uyabona, basinike i-tractor lokulima. And then bangasinika i-tractor lokulima, siyalima kutholakale okuningi ukudlula la. Then siyaba sesikhavile ukuthi i-government ingawaste imali sifida.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Jordan Gugubele othe bafisa ukuthi amabhange abolekise imali ukuze baqhube inhlelo zokulima.
Basiboleke izimali ukwanisa ukuthi silime ngoba silezifiso sibili zokulima, but ezinye izinto zisibulalayo ukuthi siyakwathiwa khona hayi kulezi mali ezimele zinikwa abalimi asiboni lutho. Siyacela kakhulu bantu bakithi.
Abalimi baveze njalo ukukhathazeka okukhulu ngendlela isiphala selizwe se-Grain Marketing Board esiphuza ngayo ukubabhadala nxa sebehambise izilimo zabo. Ngalokhu umnumzana Sibonkosi Mlawuzi uthi kuyadingeka ukuthi imali abayibhadalwayo ilinganiswe ledola leMelika.
Cela ukuthi ama-prices ayithi ama-tonnages abe pegged senge-US dollars. Sithi noma sibhadalwa nge-local currency, imali liyana ibe yimali esizayibhadalwa ikhangele i-price ye-US dollar, siyibhadalwa nge-rate yabe yiyo i-bank rate yaleso sikhathi. Ingazi yasale siyasalela emuva ngoba nqaba ngasinika i-price namhla, down the line 6 months liyana imali yabe isidliwe inflation.
Umnumzana Meshek Moyo yena ukhale ngobugwelegwele obenzakalayo lapho kule nhlelo zikahulumende zokuncedisa abalimi ezifana lokwabelwa inkomo esithi azifike ebantwini kodwa ziphelela kuziphatha amandla.
Siyalima izifuyo ezinjengezinkomo, sibonga uhlelo lukahulumende asenzela lona olwezifuyo ukunikeza abantu abangabalimi bezifuyo izifuyo, kodwa besicela kakhulu ukuthi izifuyo lezo zifike ngapha kubalimi zingaze zaba izifuyo ezinikezwa umuntu lemuli yakhe ingabe labangani, kodwa zifike kubalimi.
Umnumzana Mika Dube yena utho dubo olukhulu ababhekane lalo ngolokutshontshelwa izifuyo ezifana lenkomo labo babhemi okudala ukuthi kube nzima ukuthi balime.
Lapha sithole nzima even ukulima izinto ezinjengozifuyo, onkomo, madonki. Kwesinye isikhathi sesisizwa sisesaba lokuthi uthele ngoba abantu babuya besithathela izifuyo. Lokho siyacela sibili ukuthi kube le ndlela sibili engasivikela ezifuyweni, sibe lezibindi ezokuthi sikwanise ukuthi sithenge izifuyo fuye sisiya phambili, ngoba kwakhathi sisizwa sisiba lokwesaba okukhulu ngenxa yendlela esitshontshelwa ngayo.
Umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somqondiso wezokulima ezansi emaNdebeleni ubeke ukuthi iningi lezivande zokulima ngokuthelezela ezibalisa iguyu uchelesa isipaza lemagwe kazisebenzi ngenxa yengxaki ezitshiyeneyo. Umnumzana Enoch Spando ngumlimi omkhulu njalo ngusobhuku eThornwood East Uthi ukhangelele isifuno esihle.
Lapha ngibona ngani kufumbuza. Ngingathola 2 times or 2.5. Kuthi owani lwana ngale engawulima ngamadompi nangetractor is 4 hectares. I-4 hectares leyo ngibona ngani inganginika otherwise 4 times. I-4 times leyo yonke ngiyayisha i-GMP ngakuhambe kuhle.
Umnumzana Masuka uncome abalimi betone east ngendlela abalime ngayo esithi sokumele bathathe ukulima njengebhizimusi.
When we started the land reform program, you know better. Mm-hmm. The issue was for us to reclaim our land. Mm. It was not about farming. It was the land belongs to us. Mm. Let's get our land. Now that we have our land, we must get to the next stage, which is to utilize that land.
Sithe siqala uhlelo lokuthatha umhlabathi sazongela ndaba lokulima. Okwakumqoka yokuthatha lowo mhlabathi. Njengoba sesilawo okwamanje, sekumele siye kwisigaba esilandelayo sokulima ngamandla ukuze ukulima kube yibhizimusi njalo senelise ukuphilisa imuli zethu kanye nesizwe sonke.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseTonwood East eDubane, ngu-Albert Ncube.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu ababhubhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 izolo bayisitshiyagalolunye, njalo abahlaselwe yi-coronavirus bafike phose amakhulu 266. Asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezine, i-4.2 million. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika obona ngokuphathelane leziphepheli o-United Nations Refugee Agency uthi inkulungwane lenkulungwane yeziphepheli ze-Eritrea ezesigabeni se-Tigray e-Ethiopia lapho okuliwa khona bahlezi esimeni esiyingozi kakhulu ngoba abafinyeleli uncedo lokudla, amanzi, lemithi. Isiphathamandla sikahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken sihlanganele obona ngobudlelwano lamanye amazwe kuhulumende weRussia, uMnumzana Sergei Lavrov eGeneva ngesikhathi eleRussia libeke amabutho alo lezikhali emngceleni weUkraine. UMnumzana Blinken uthi utshele intatheli izindaba ukuthi inkulumo leleRussia ziyaqhubeka besamelele ukungenela ngesiphangiphangi eleRussia lingahlasela eleUkraine. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lichona njani zilugandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Movin Dube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda.
Sana ungasitshela ukuthi udubo lwamanzi luhamba njani? Sizwa kuthiwa soluqalile futhi khona ngapho eGwanda.
Ya, uhlupho lwamanzi ikakhulu ngesikhathi lesi esezulu, izulu lisina, sikhangelele ukuthi amanzi abe maningi indawo ngendawo edolobheni laseGwanda, amanzi abe khona kwisikhathi lapho sihlangana lohlupho lwamanzi emawadini athize. Kuke kwadubuka amapayipi athize kwasuka kwahlupha ikakhulu endawo nokuthiwa ngamasekela ntaba. Indawo leyi ingazani iqasile, amanzi akahlala sibili engekho, kwaba lesikhathi ukuthi kuzokudingisiswa ukuthi uyindaba. Siyabonga ukuthi nje u-engineer ugcine sekunanzelele ukuthi kule ndawo lapho kudubuke khona ama-main valves ukuthi bagcine bawazama ukuthi balungise bakwanise ukuthi amanzi aphontshwe ayifika ebantwini. Engithemba ukuthi ngelanga lanamhlanje kuyisonto bangabe batholile abantu kule ndawo, kodwa babe basuka sibili amalanga amabili ladlule abantu bethole nzima. Uhlupho engathi mina luyilo lukhulu kakhulu kusiya emanzini, kusukela kutanka eyakhwayo phezu kwentaba eyiyo esikhangelele ukuthi izayenelisa ukuthi iGwanda jikelele idolobho lonke abantu bathole amanzi. Kodwa uhlupho lukhona ukuthi akukafiki ukuthi isetshenziswe itanka leya nyana okupheleleyo sesikhangele ukukhula kwegwanda ukuthi sidolobhe selikhulu okunganani amapipe avele khona asayenelisi ukuthi aservice idolobho lonke ngenxa yalawo mapipe ukuthi mancane kakhulu ngesize okumele ngayi isupplier idolobho lonke sokunzima ngenxa yokuthi wona mancane idolobho selikhulile engithemba ukuthi imunicipality of Gwanda lapha bazathi khona bangathola imali bake bekhangele idepartment ye engineering ukwenzela ukuthi bangezelele ama pipe icapacity yakho na ibe ngazani yakhwela ukuthi amanzi abantu bayathole
wona umumo wezegciwane le coronavirus unjani lezinsuku
nxa sesikhayela umkhuhlane lo we COVID 19 edolobheni laseGwanda ungazathi usungazani uyasixekela kancane balutshwane yebo bakhona abagulayo bakhona abasezibhedlela baphathekile empela kodwa songanele komfula nxa sesithi siyaqathanisa lezikhathi lezi ezinye ezidlulileyo lapho obuthola khona amawadi lapho okugcinwa khona abantu abasuke bahlaselwa yilo mkhuhlane babe gcwala kakhulu kodwa kwakhathesi kunganele komfula ngoba balutshwane abantu sibili abakhona ngale abagcinwe behlaselwe lo mkhuhlane kuzathi ukufa hayi kunganeno lakho asikuthi singathi thina sesiba labantu esithi na sesuke basishiya ngenxa yalo mkhuhlane sithanda ukubonga kakhulu ngathi amapolisa awegwanda abantu abanengi nxa bekukhangele bathola engathi bahlukunyimezwa ngokunanzelela ukuthi umuntu wonke ahlale efakile imask ukwenzela ukuthi avikeleke kulowo mkhuhlane kodwa ngendlela abayenza ngayo kuyindlela esibona ukuthi izayenza ukuthi igwanda ivikeleke izenza ukuthi wonke umuntu ohlala egwanda ohamba egwanda odlula egwanda uhamba ele mask ngoba babomthetho bakunanzelela ukho njalo bakulandelela kakhulu sinanzelela ukuthi khona lokho abakwenzayo yikho ngezinye indlela engathi kusuke kwasiza umkhuhlane lo uthube nganene komfula ngoba akusela abantu ababe senza njenge labantu abayizolo abe behamba bengalawo ama mask uthole bebhoda idolobho lonke ehlangana lamuntu beqhawulana besiza lokho lokuyana kodwa wakhathesa abaningi abantu sibili uyangena idolobho ubhoda indawo yonke uthole abantu ama mask bayagqokile okuyikho ukuthi ngezindlela loba singaze ukwehlisa lo mkhuhlane kodwa ngaze sikhangele khona lokho sithi ngaba kuyikho ongenza ukuthi lo mkhuhlane usuke usixekele
lo ke bekungumnumzana Movin Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngeviki ezayo lelana
Siyabonga Chris. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo Councilor Fabi Msipha oweluveve obulawayo. Sihlaziya udaba lodlakela ezindlini. Ngalesi sikhathi abantu bengahamba-hambi njengensukwini ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siqale ngokubuza uCouncillor Msipha ukuthi isimo sesinjani njengoba abalwela ilungelo loluntu bathi izehlakalo zodlakela ziyaqhansa ngalesi sikhathi. Kulabanye njalo ababikwa behamba ukuyacitsha icala emapholiseni lilokhe likuthola lokhu yini
kakhulu kuyenzakala kakhulu umama uyakhamba imbangalela ubaba alokhe uyayiesibayi mina bayisengimxolela mina kaningiyangithi mina ngifisa ukuthi bebe bonke esengibavuzanisa bebonke ukuthi ngibone ukuthi iqiniso lingaphi ukuthi vele kuzokube njalo bekudalwe yimizo ngimbuza kakhethi nxa engumama osesiyakhuluka kukubana right kakhethi sisithi wena ubaba axolele angaphinda kwenzaka lokhana akwenzileyo ke uzathini ngakho futhi so kanenkinzakala khona kuthaka so ukuthi hayi hayi mina bakithi ngobubaba hayi la bakhe singini kuleso yila so omama kanye nibaba njengazo baba bayebo ni bayahlala nabo nangaba nawo sikulindawo njalo baba layo omunye wayengokuthi mama layo ukuphazamiseka phana igayi sizamxolo ukuba baba yakhothekile ngathi hayi xa ngixola la ngifuna lonke libe khona lapha ngoba nxa kusenzakala okwefikile njalo ukuthi siyaxolela okwesithiwa kuyaxolelana sokumele umuye abangandayi
ayidikwa ngezinye indlela bakhona abesifazana labo babangela udlakela lapha ezindlini
kakhulu omama antilana ndani ukuthi ubaba vele sikhula sikhulekele ngubaba okhumayo esikade ayinali kagojisa labanye vele kana kuyidlela so kuni mama ubaba ahamba ngale ayegojisa sokuya njengamalete awasikugobo 8 hayi asikho mama vele hayi ngeyinye ikhala vele akasaqeda ngale ukuthi kusambozele lesikade ngamvulele
bona obaba bayathi ukuthi ngempela abachayiwe yini ngoba abanye bengathi hayi umama kala mandla amakhulu kangako ukuthi engalibisana loba ngenqindi
dathi kuyabona ukuthi ubaba kwafana nxa sokudlala ngifanele ukubona abasekudlala mhlawumbe siyanga ubaba kumbayile khamba esiba namanye amagqinga ukuthi avule umnyama nxa sevule umnyama kwafana esithi umama ukhona ndizizangela kuphela esina ngehlaba nomama konokuhlana yiso zithi ukuthi umama lathi kumele sihlazele ukuthi hayi ubaba vele nesintu ayisiwo umuntu othiwa angathola endlini ekwinto umama apheka ngaqedeleke ekhangele ukuphela bafana bahlaziki bambanyeni siyeke ngeke ngalayigcisa labanye la yokuya ngesikhathi yikho ngani ukuthiwayo bantu bangaphisa nakusezindlini
ubona ingani yisisisusa leso kumbe kukhona yini okunya kungabe kuvangwa lapha ezindlini
angithi kwesi sikhathi ubabuyabuya sedlini amakela khangithi lawo umama sekonta abakasedlini wo wena uthone unatha ngani thina ngase endlini kunjani singahlangana utho uthithi unatha labanye khona ngani omama ikuvukile yokuthukuthuka phela kanti ngokunye omama anti sinokukhule kakhulu thina ngasifubo babo kodwa kanti sisizokale ngisosebenzisa ukuthi ukuthi ona sokuya ngalo sizile kune lapho labantu abasali khona ukuba sitshona kona ngalo lapha ukuyanga nalo sizikhulula ngalo sizile kusikhulula ngalo sizikhulula ngalo sizikhulula
Lo umkhansela Fethin Sipawelo Veve ebesixoxa laye ekobulawayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Wezemidlalo. Ngule wange libhaxakule ele indlovu iyanyathela nge-7-1 emdlalweni we-Southern Region Division 1 odlalelwe enkundleni yeLuveve namhla emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Iqembu lewange selile mklomelo eyisithupha ngemva kwemidlalo emibili esigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League kulandela unqoba elikwenzele indlovu yanyathela namhla enkundleni yeLuveve P Arena. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leshipangano uBongani Mafuthi kusasemasinya ukuba abantu bethi iqembu leli yilo umadla ezinye kusigaba se-Southern Region Division 1.
Thina singahamba sizitshela ukuthi ngoba sidla indlovu yanyathela sokulandelana ukuthi le Ajax sizaza kanjalo siyabe sisiqila. Thina sisemsebenzini oqotho sisibuyela la sehlala phansi sikhohlwe kwanamuhla sisebenze kahle izikhona kuqalisa lo khona lathi sizaba le inkinga.
Abahlehlele iqembu lewanje ngukapteni weqembu uKelly Shandini yena ohlohle kule mizuzu eyisithupha umdlalo uqalile. UShepard Katsikwa yena ohlohle ngomzuzu wechumi lambili. UKarit Sibanda wahlohla umbewa umdlalo osule mizuzu engamachumi amabili lathoba munomunye waphinda njalo walithela emambuleni sekule mizuzu engamachumi amathathu lambili. Ngemva kokuba amaqembu ehlabe ikhefu iqembu lewange liphenduke lahlohla igoli lesihlanu njalo ohlohlileyo ngu-Edmo Moyo. Iqembu leindlovu yanyathela lihlohle igoli lokukhipha inhloni sekudlule imizuzu engamachumi amahlanu lanye njalo lihlohlelwe ngu-Ivan Mhlanga kwathe lewange lihlohle igoli lesithupha ngomzuzu wamachumi amahlanu lanhlanu njalo ohlohlileyo ngu-Blessing Ngoma. Kuthe sekusele imizuzu elichumi lanhlanu ukuba umdlalo ufike komlindi uyacina iqembu lewange lahlohla ukucina njalo lithele emambuleni Tatenda Ushe. Iqembu lewange lizadlala le Ajax Hotspurs emdlalweni walolandelayo ukuthele indlovu yanyathela lizadlala le ZPC Wange. Kweminye imidlalo edlalwe namhla enkundleni eWhite City iqembu leRatanang linqobe le Arnel nge-1 kanya kuthi emdlalweni wesibili iqembu leQuality Foods libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Mossi Rovers. NasePlumtree iqembu leMainline linqotshwe nge-2-5 ngeleCasmine kuthi emdlalweni wesibili obuseluveve iqembu lesiwu lele Mountain Climbers abe ngutshikilo bhanqa 1-1 ngasePhilabusi iqembu le Talent Vision lichayele Pinga Pirates nge4 kanya. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Wena rastanya utanda uchiwa kujitresha kifana le China. Wajaona ukulumi njenge China. Ichana lichi vara 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 vara. Dani makiwa nyadi tanda uba di chipin twi. Isi kwa zako na si dipu austalele. Sensi ya lafaenza wakona da pesko sana beni. Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhuba la ikona pha emsakazweni weStudio 7. USikhosana yena uthi ukhangelele ukuthola indondo kumncintiswano ebuyayo elizweni ePPC Zimbabwe Music Awards. Lapho sizwe umculi uSikhosana Buhlungu echasisa ingoma yakhe ethi Rasta kungxoxo esayiqhuba la ikona pha emsakazweni weStudio 7 uSikhosik Awards. Singakehlukani lesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ibandla lezana uPF lithi liqhobe kuhle ukhetho lwama primary elections elizweni lonke lapho kumele kube lama by elections. Siphinde saxoxa lamabandla aphikisa azancintisa kulolu khetho wona athi alulindele ngabo mvu le indlovu iyanyathela nge 7-1 emdlalweni we Southern Region Division 1.